sokuyizika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utanono kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we-Studio 7 ngolwesibili mhlazi ku-8 Ngcwabakazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, basele bebambe owaphansi abanye ngokunconywa libandla leZANU-PF kukababa owadlwengula untombazana oleminyaka elithumi.
Kuyisimanga esikhulu kwabagande ukuthi nxa sibona umuntu owabandakanyeka emacaleni afana lokudlwengulwa kwabantwana kube ngumuntu esesimbona eseku-forefront esegijima esenza izinto ezitshengisela ubukhokheli belizwe.
Ibandla le-MRP lithi alifunakali elizweni okokuthi liyaswela lamahhofisi okusebenzisa ngoba abanini bawo besesaba ukuwalagisa.
Ibala elithi mthwakazi kwasekuthiwa inhlamba khona thina singabathwa abathwa bogqobo. Sinjenje namhla umthwakazi uya i-MRP iwedwa umthwakazi libala lakithi yithi abathwa singumthwakazi.
Owaxexebuka kubandla le-MDCT waya kubandla le-ZANU-PF unkosazana Lindiwe Maphosa uthi uyazisola ngokungayi ku-ZANU-PF masinya.
Iqiniso elihle thandekile, into engizisola ngayo ikuphuza ukujoyina iZANU-PF. Lapho besikhona umuntu ubuvaleka amehlo ungaboni ubuhle obukhona emhlabeni.
Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluzayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulumo.
Asambeni madoda
siyovota. Sivotele
inkulumo. Basele bebambe owaphansi abanye ngokunconywa libandla leZANU-PF kukababa owadlwengula untombazana oleminyaka elithumi. Ubhobhi Magaza wagwetshwa ukuhlala iminyaka elithumi kodwa wakhululwa ngumongameli Mnangagwa esebhike okweminyaka emine nje kuphela. Ekuphumeni kwakhe ejele watshela intatheli zindaba ukuthi ubonga uMnangagwa ngoba eluluju kuphela. Ngesishona wathi Mnangagwa uji osekuyislogan seZANU-PF esibhalwe lezikipeni. Iphephandaba le-Newsday lithi iziphathamandla zebandla leZANU-PF zakhela ubaba lo indlu zamupha le mali zambonga ngokusungula islogan lesi. Kodwa omunye wabakade bethiwa bakhela indlu uMakaza umnumzana Dino Majakayire ulandule ukuthi nguye owakhela uMakaza indlu. Kodwa yena uMakaza ubonakale emfanekisweni esembuthanweni yebandla leZANU-PF evunule izembatho zebandlaleli waphelela eqaqelwe ngabalandeli baleli bandla bemqakezela. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana Difa waJabi Bhangodube.
Kuyisimanga esikhulu kwabagande ukuthi nxa sibona umuntu owabandakanyeka emacaleni afana lokudlwengulwa kwabantwana kube ngumuntu esesimbona eseku-forefront esegijima esenza izinto ezitshengisela ubukhokheli belizwe, kodwa yena engumuntu osaselokungcola okunje ngoba lecala lakhe leli wagcina nje sekuyikuzwela khona okwagcina sekumenza ukuthi akaphume. Okokuthi kathesi into efanele ukuthi ngabe ukhangelane layo kathesi yinto yokuthi ngabe uyabhotabhota ebazalini balawa bantwana babantwana laba bamntwana lo amdlwengulayo ahamba ayixolisa noma ayetshengisela ukuxola kibo labo bantwana noma kube khona izinto azenzayo ku-community ezitshengisela ukuthi uyazisola kulento ayenzileyo. Kodwa ke lokho sesibona ukuthi sevele wayeqa wagijima waya umuqa sesimbona esephezulu khona ngale sekutshengisela sobala ukuthi kukhona okuningi okuyabe abantu abakufunda kikho njalo izinto ezinje ziyaqhuquzela abantu ukuthi ukuthi bayenze izinto ezimbi bethembe ukuthi kukhona lapho sebengahamba bayicasha khona.
Manje ngokubona kwakho ukhonokho okwenzakalayo akusoze kubangele na ukuthi abanye abantu bengavoteli ibandla lezanu PF kumbe bazaphonga uvota ngoba belithanda ibandla leli?
Nga sekubuya endabeni zemvote angiboni ukuthi lokhu kungenza umehluko omkhulu kakhulu, kodwa ke ngaphandle kwezihlobo lalaba abahlobene lomdeni omntwana lo onguye wadlengulwayo, yibo asebengaba lomthelela thize ukuthi ikakhulukazi esigabeni zabo khona lapho abavela khona lakwabanye nje abahlobana labo abalwazi udaba lolu ukuthi lwahamba njani, yiko sekungagcina kusenza ukuthi abanye bakhona baqhele kwiZANU PF. Kodwa-ke abavele bengabalandeli beZANU PF angibona ukuthi bengahamba kube khona ukudeda noma ngithi ubuyele emuva behlehliswa ludaba lwake lubaba. Kodwa-ke lubaba njengoba engubaba engumuntu omdala obefanele ukuthi atshengisele indlela yokuziphatha, atshengisele indlela yokuthi ungumuntu osetshintshile okungakanani andubani ukuthi avele ayeqeke uma khona le misamo. Kodwa-ke nxa sesibuya kumavoti, hhayi angibona ukuthi kukhona okuza belotshintshe kuZANU PF. Abaloku bengabasekeli beZANU PF bazaqhubeka bengabasekeli beZANU PF iloba luba kukhona noma ke.
Alo ke ngumnumzana Difa wajabhi Bhangodube ohlaziya izombusazo ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwelebhilitane. Kunjalo nje ibandla le-MRP lithi alifunakali elizweni okokuthi liyaswela lamahhofisi okusebenzisa ngoba abanini bawo besesaba ukubalagisela. Leli bandla lithi lehluleka lokubuthanisa imali yokubhadalela amalunga ukuthi ancintise kukhetho. Ngalokho lenelisa ukuncintisa ezigabeni ezintathu kuphela kukhetho lwamalunga edalela ephalamende, laba ngamachumi ayisithupha kukhetho lwamakhansila. Sixoxele siphathamandla saleli bandla kugatsha lwemelika umnumzana Mkhululi Ndabambi.
Kandilawe uyazi ukuthi wekos MRP kos matepeleland. I-MRP has managed to influence things without any finances or any office holding any public office. As it is nje abantu bayesaba even ukuthi besirentise ama-ofisi eZimbabwe. So i-situation for MRP on the ground is very difficult. Even abantu bakithi to accept it, they know bana sikhuluma iqiniso and abantu abaningi bafuna ukubukela kuze kuthiwa i-MRP sesidingi MRP. MRP achieves successes without elected office. Ibala elithi Mthwakazi wasekuthiwa yinhlamba khona thina singabathwa abathwa bogqobo. Sinjenje namhla uMthwakazi uya i-MRP, iwedwa uMthwakazi libala lakithi, yithi abathwa singumthwakazi. All these are efforts awe-MRP with isinjalo singenamali. Yikho esutsho ukuthi sithi iqiniso thina lizasala likhona loba thina sesahamba.
Lo ke ngumnumzana Mkhululi Ndabambi isiphathamandla sebandla le-MRP kugatsha lwemelika. Kolunye njalo udaba lwezokhetho, owayesiphathamandla sebandla le-MDCT uNkosazana Lindiwe Maphosa osekubandla leZANU PF uthi uyathokoza ngenhlelo zaleli bandla njalo umhlangano werali oqutshwe enkundleni yePhelandaba Stadium eGwanda izolo. Ugcizelele ukuthi wathatha inyathelo elifaneleyo ngoba ibandla elibusayo liyagcwalisa izithembiso zalo. UNkosazana Maphosa wayesiphathamandla sebandla le-CCC engakayi kubandla le-MDCT ulilunga lephalamende elimele iMatabeleland South njalo ngumgcinisihlalo wekomiti ebona ngezemfundo ephezulu kuleli dale. Kungxoxo wayiqhubele osithandekile Mhlanga weStudio 7, uNkosazana Maphosa uqathanise ukwenzakala kubandla leZANU PF lakumabandla aphikisayo.
Umnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla le-Citizens Coalition for Change, ubesesililweni sikaTinashe Sitsunga, wabulawa ngeviki ephelileyo ngabacatshangelwa ukuba ngamalunga ebandla leZANU PF. Bekugcwele amalunga ebandla le-CCC, izihlobo labangani esilulweni lesi eHarare. UChamisa uthe abantu badabuke inhliziyo ngokubulawa kukaChitsunga.
Tinofamba, tinimunashi. Bazinu zedu, tinashi. tino provokwa takawerwa mbonenwe Farhan nezanupier mumbama munanga pamubedroom make kumba kwake kwepo hana kana kuti kufu takapota ndaurawa zvamunoziya nefuti kwamutare
tina silandela izikondiso zikaNkulunkulu sonke isikhathi basiqala basichaye benze konke okungekho emthethweni sibebulele uthinashe babulala umbongeli Ncube egumeni kamnangagwa ekhwekhwe akulanto abayenzayo lami ngaphosa ngadutula mtari akulalutho olwenziwa ngalokho uthinashe ukuloya emahlayana siyakwazi akufeleyo siyaxolisa kumdeni wonke ngowenza le kuthinashe
kukubatha imawoko asidlori thinashe
omunye wabakubandla leli unkosazana Nonhlanhla Mlotwa uthi eleZimbabwe lilahlekelwe likhawe lamakhawe uthi akumelanga abantu befele abakusekelayo ikakhulu ezombusazwe
someone has lost their dad someone has lost umntanabo ongumfana someone has lost umfo wabo ubhudu wabo lathi we've lost a change champion kuyethusa kuhlasimulisa umzimba singamaZimbabweni ngibone ngani itolerance yethu kumele ifike lapho ukuthi siyavumelana ukuthi asivumelani ngokwepolitics kodwa siyakwazi ukuphilisana so abeqembu lezano PF kumele bakufunde lokho kuqhele khona kupresident wabo umnangagwa abafundisa abantu bakhe ukuthi kumele ube le tolerance omunye lomunye ulelungelo lokuthi akhethe iqembu lombusazwe afuna ukulisaporta
umnumzana Mlungisi Moyo wokubandla lezano PF uyakusekela lokho
ngona ngathi amafaki wonke aze engena sifiso sokuthi kungaba nozakile ngoba umongameli webandla elibusayo enverifiye ukuthi yena not now asengi not violence imessage vele kuhamba layo kodwa uzathola ukuthi in any process awusoze uswele indumba sengavuthwayo kwinkuqumba okuthi ngakuthiwa asenzeni lokho nawo uya nga nalaba bebandelipikithayo nabo bechela sibi lokuthi hhayi asivumelana nini ikhampeni ngokuthula ngulo nalo athengise ukuthi ibandla lakhe lona lilelana athengise labantu abantu bangalithenga ngendolo fotsokatese so le incident ekajaha lo
kusenjalo unkosikazi Molifi umsekeli ophethe uhlangothi lukahulumende wawolemelika olubona ngokudlelana lamanye amazwe okuzwekazi le-Afrika utshele uBlessing Zulu we-Studio 7 ukuthi kukhanya ngani kalusuze luqhutshwe ngemfanelo ukhetho eZimbabwe.
I would like to recall that the president of Zimbabwe, President Mnangagwa, has said repeatedly that he wants his country to hold free and fair elections. And we believe that would be the best path to promote peace and prosperity in Zimbabwe. Unfortunately, we have seen a fact pattern over recent months.
Ngiyakhumbula umongameli Emmerson Mnangagwa esithi eZimbabwe lizaqhubeka ukhetho olukhululekileyo. Siyakwazi ukuthi lokhu kungenza kube lokuthula eZimbabwe njalo lenqubekela phambili. Kodwa ukukhanya engani akusoze uhambe njalo. Lunyaga.
Legislation called the Patriotic Act was adopted, and in fact, that legislation imposes restrictions on basic political freedoms.
Kubikwa ukuba kulabantu abanengi abakumabandla aphikisayo ikakhulu emaphandleni abathi bakhahlanyezwa ngamalunga ebandla leZANU-PF ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluzaqhutshwa mhlaka 23 Ncwabakazi.
Siyabonga Gibbs Dube, uxolo mayuyu zulukandaba seliphe kona udaba lo mbuthano oyenzwe eGlenview lapho kade kulesililo selunga lebandla leCCC elibulewe ngabacathangela ukuthi ngabe bandla leZANU PF. Ingxoxo esiyenze lo nkosazana Lindiwe Maphosa sizalethulela yona kusasa.
Asamben matuta siyo vota
Asamben matuta siyo vota Sifutele nkuma
Asamben matuta siyo
Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo Ezikhethe Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi oyengumphathi intambo kahulumende umnumzana Sevia Kasukuwere usehambise uMongameli Mnangagwa logatsha lwezokhetho lweZEC emthethwandaba phezu kwenguquko yomthetho wezokhetho Electoral Act ethi yona kumele amavoti athunyelwa ngeposo afike kungakedluli amalanga amathathu kuphela hathi amaviki amabili njengalokhu kade kusemthethweni. Kunjalo nje leli phephandaba lithi udaba lokuthi uKasukuwere avunyelwe na ukuncintisa kukhetho oluzayo luzahluzwa lamuhla emthethwandaba weConstitutional Court. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilo daba lokuthi umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa ucebise umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi angazaqhubeka ecitha igazi. UChamisa ubekhuluma esililweni selunga lebandla lakhe uTinashe Chitsunge obikwa wagangadwa ngabalandeli bebandla leZANU PF elokitshini leGlenview eHarare. Kuba manje sengidedela emuva ngelichiya ezandleni zenu lina balaleli kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ngibingelele emsakazweni kaStudio 7 ndinjani basakazi bethu. Hayi, siyabonga izindaba. Usinye isikhathi kuyadinga ukuthi abantu beke bebonise ukuthi uhulumende weZANU PF akumelanga ukuthi asekele noma ngaphi. Ngumculi ngabantu engasuseke engatholi ngisho usekelo kade ezibhedlela kula mithi ama-ambulance kula ama-ambulance inxa yeZANU PF. Abafuzi labo bensimbi zenjalo abafileyo yashabona ukuthi baswele i-ambulance, baswela ukuthi akuna dokotela ezibhedlela, baswele imithi ezibhedlela inxa yeZANU PF. Asimeni ukupromota uhulumende othuleka njengoweZANU PF bantu. Sidinge uhulumende ozalethela abantu inguquko, ozathengela abantu yonke into abayifunayo. Lo weZANU PF usehlukile 43 years bantu, 43 years bantu. Akunzima, kunzima. Kodwa hayi abantu lo yakho kumele ukuthi bevote sibili benazele ukuthi iZANU PF iyaphuma out. Lechiwe ngawayo lo.
Eh, basakazi bakaStudio 7, basakazi bakaStudio 7, abalaleli bakaStudio 7, ngiyalibingelela. Ngilokukhumbuza kumbe ngilokuxwayisa lo mfana lo ndoda kumbe lo baba okuthiwa ngu-Witness Dube. Ibala kalikhuluma lele lokuthi nana igugurawundi kwakusika amanzi isikhala amazanda. Hhayi engaboyiphatha njalo indaba leyo, mayengalalwazi kathule, kabothula mayengalalwazi. Indaba ka-1983 egugurawundi ngamasosha akuthiwa yi-50 brigade ayebulala usapho lwamadebelele nje. So yena uma wayengakazalwa wathola leso story kumbe leyo ndaba ngaleyo ndlela ayithola ngayo. Hayi akadinge ulwazi ebantwini bemandebeleni bemadebeleni bamtshele. Hayi engaboyikhuluma le ndaba yakhe leyo ukuthi kwakugiza abantu abangalazikhali bebulawa ngabantu abalezikhali kwakuyizandla lezitra loku. Uchaza ukuthini lapho? Kalungise ulimi lwakhe lolo. Mina ngedwa nje ndithi kalungise ulimi lolo. Nengikhulumayo ngikhuluma ngaphecholojo ngudlumo.
Bum 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 kwashelela. Ho. Hayi kwakubi. Kwenze njani emhlabeni? Bafa abafowethu, bafa abantu bami, bafa amadoda, ingane nathi sokulokuqhakaza sikubona. Ithi inkulumo kaJobe, ifu okuliyeze iphela lihamba. Yebo uyaba naye umuntu ngalesi sikhathi uthole sokuthenga sokuphelile. Sokuphelile. Uthi hayi umuntu benginaye lapho, umuntu benginaye. Kanti ithi inkulumo yeBhayibheli ifu liphela lihamba. Ibuye futhi ithi isitsha esihle kasidleli. Yebo ye, abantu ngizama ukukhuluma ukuthi hayi singakhangela ukuthi abantwana bebesenzani ngoba kuhle lokho abebekwenza ngoba bona okwabo bebekubhizinisi. Anginandaba nokuthi kumbe bebesiyachaya kubani iKatari, kodwa sikubongayo ukuthi ababotshwanga, abafelanga ebuseleni, bafele entweni yabo abayenzayo. Lokhwana bekuyishow abayenzela ukuthi abantu bethu belandele izinto bezilandele kahle yebo we uNkulunkulu uyakha uNkulunkulu athake ubusisiwe umuntu mayesifa efela entweni yakhe kubi mayesifa efela ehlazweni ithi inkulumo kaDaniel 5 ngale 12:5 ngale ithi wona wonke umuntu oyenza izinto ezinye ezihlakaniphileyo uza qhama njengenkanyezi ezibhakabhakeni yezwa sokugqamile manje abantwana abantu abaningi bayakhala bathi hawu insimbi zezwane madoda kuhambe njani abantu bakomagabelana o hayi isitshe sidleka sidleli siyabonga thank you
Studio 7 ichona njani badala njani hayi sina siyaphila ekulo kulobaba we EFF zimapha bekhuluma ku Studio 7 esola iparty yeCCC ethi opposition party esola kakhulu so ngizivuza ukuthi yena ma esola opposition party ethi yena uzamela abantu abenzele bonke engu MP ubezizwa nje ukuthi ubekhuluma into ehamba njani njengoba lokhu laye uyi-opposition kumbe uyi-opposition eyizano laye futhi kumbe njani nxa ezasola iparty ye-CCC ethi ayenzi kahle yena angaba iparty MP uzayenzela abantu wenzela abantu ngaphi imali yangikhona eyithatha ngapha anto uyabeyilanda kuyurhulumente siyayicela kuyurhulumente cabantu konke khonakana ukukhuluma bona bakwenzi bayizithutha yini abanye amaphathi la bakhuluma ezinye izinto banganabacabanganga kakhulu abacabangi nxa ethi opposition party le ekhona yena uyi opposition efileyo kumbe engaphi ayekhuluma kanjalo ngani la uyi opposition party layo balisa siyisa nalezanu PF embuso nti ngendlela ayenza ngayo mbuso ungazi ube ngu MP ube ngu MP ube ngu council nxa umnandazi engafuna ukhipha imali asize akusize wona kumele ungumntu MP kumbe wani kumbe wani kumbe ngu MP wama-telecoms kumbe ngu MP we-world life so nxa engafuna ukuthi alalele izikhalazo zabanye ezake azilalele izikhalazo ezinye zidomele abantu bacabanga nxa bekhuluma engaphonge ukukhuluma ethusha nje kuphela ungakhala ama-councillors ama-councillors imgwaqo kufilini lani kufile kuzalungisana ukhansili enevele imali yakhona icela khona le phezulu bobunanga kwababusayo ezinye zinto bakabazwe ngamakhoba niyabonga kakhulu okufuna ngosibanda ngikwale kutshapha
ye ngibingelele ku Studio 7 ye hayi siyaphila sihlobo zami siyaphila ngizothanda ukudlulisa nje into lapha okhulumayo ngugift isibanda laphana i-Alexander ngizothanda ukudlulisa nje inkulumo engathi ayisiphathi kahle singabantu bendawo laphana i-Ward 10 endaweni yakwambimba eplumtree kunesibhedlela esisiyakhileyo sihlobo zami isibhedlela lesiyakhwe yithi siwumphakathi indawo lana yakwambimba i-Ward 10 yonke lesahlanganisa imali impela yasazisaziteje isibhedlela lesana ayikho inesenti eyisikhala eyivela kugovernment kodwa kona manje mhlaka 17 ngizwe nje inkulumo ukuthi isibhedlela lesana siyavulwa and into esiphatha kabi ukuthi uma sivulwa abaqhashwayo laphana abantu abavela empumalanga abaseshonele into engasiphathi kahle lesana sicreatela amashona umsebenzi nabo cha sicreatela abantu abethu imisebenzi abancishwa imisebenzi igovernment yezanu kuqhathwa abantu abajoyina izanu kuphela yibo esisizwe kukhulunywa inkulumo noma singakabi nesiqiniseko sazo kodwa izinkulumo ziyavela zikhulunywa ngamawovete endawo laphana ukuthi abantu abangaphasi kwezanu youth kukhona abazokuthola abazobenefita laphana kanti isibhedlela lasiya siyakha ngezandla isibhedlela siyakhwe umphakathi uku-CCC ukumthwakazi Republic Party uku-EP Party akufanelanga uvalelwe phandle sifanele sibenefite sonke so ngicela ukuthi uma ngabe bezosizwa inkulumo esiyishoyo singabahlali balaphana beqhashe abantu bakuleya ndawo noma kungekho kube amanesi akuleya ndawo iwa-10 kodwa kube amanesi aseplumps ngicabanga ukuthi abantwana iplumps yonke leyana ngeke iswele amanesi akhuluma isikhalanga kumbe isindebele abangasebenza laphana esibhedlela ekliniki leyana ngiyabonga
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, uhulumende wele Melika usekhuthaze amasotsha ahluthuna umbuso kwele Niger ukuthi abuyisele umongameli Mohamed Bazoum esihlalweni. Inhlanganiso yezindaba eReuters ibika ukuba uhulumende wele Melika wathumela isiphathamandla sakhe unkosikazi Victoria Nuland ukuthi ayekhulumisana lamabutho la ahluthuna umbuso kodwa waphenduka elengise izandla. Kusenjalo abadinga ukumela ibandla lama Republicans babikwa sebeqale ucothoza owayengumongameli umnumzana Donald Trump besithi akumelanga avunyelwe ukubusa njalo. Lokhu kukhangelelwe ukupha umongameli Joe Biden ithuba lokunqoba kukhetho oluzayo, kutsho ezinye ingcwethi kwezombusazwe. Sixoxe lenye yalezi ngcwethi umnumzana Dan Moyo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
UJoe Biden ukuwina angeke ayekele ukuwina ngoba ama-democracy singathi i-majority yabantu base-America abayithandi i-politics eyenziwa ngama-Republican especially umuntu abamfaka phambili uDonald Trump owaphula imithetho eminingi yakuleli lizwe engu-president. So ama-Republican until baqondise i-situation yabo abalayo loDonald Trump bakhethe i-leader entsha ama chances abo ukuthi bawine are very very slim against ama Democrat. UJoe Biden lokho ukuthi usegugile yebo siyakuzwa kodwa umbuzo kumele ngabe abantu bayazibuza ukuthi uyakwanisa yini ukwenza umsebenzi wakhe. And masibona thina sibona uJoe Biden enza umsebenzi omuhle kakhulu odlula amanye ama president amaningi ake yabusa lapha eAmerica. Ungakhangela i unemployment rate ikulowest number eyiyona iminyaka eminingi edlula bo 50 years. Ukhangele i recession adikhulunywa kuthiwa kuzoba le recession khona manje sokuthiwa hayi recession ayikhangi ngathi izoba khona sokuzoba lalokhu asebekubiza i-soft landing. Ukhangele i-inflation uyithole uBiden mayithatha over from uTrump idlalela kubo 9%. Kodwa manje useyehlisile i-inflation isiku-3% and kuyatshengisa ukuthi ama-policies akhe umnumzana uBiden ayasebenza and abantu abaningi bayakuthokozelela ukuthi bale misebenzi into zonke zihamba kahle idola liqinile i-America e-Ukraine isincedisa i-Ukraine i-Ukraine isitshengisa ukuthi ile chance yokuthi inganqoba against Russia so konke lokhu izinto ezinhle kakhulu so okokuthi ugugile lokho I think abantu kumele bakhangele imisebenzi yakhe ayenzayo.
Hello ke ngumnumzana Dan Moyo ingcwethi yecubungula izombusazo obekhuluma ecingweni le Studio 7 eseVirginia ngapha kwele Melika.
Divayo, vateleri vayo zvinotenda nebasa guru ramunotipa kunguva dzose.
Layo ke ingoma ye Studio 7 esiphiwa ke ngumnumzana umfundisi uRichard Moyo. Sigqiba ke uhlelo lwethu lwalamhlanje osilivalelisayo nguChris Gande ngesithi abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini njalo ku www.voandebele.com. Masidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye, kodwa silazo ezinye ntambama nsuku zonke ngo 7:30.